Ibhanga lesizwe ele reserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osokumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwi okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama-US dollars. Asengamabhondi le-RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le-US dollar, i-bank lizo le-account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama-US dollars. Ayisiye ama-US dollars, asengamabhondi kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala belamadola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe, kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo, ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubusenza ama-savings awama-US dollars, imali yakho isitshabalele. Awusela ama-US dollars ku-account nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazaqhubeka balama-US dollars. Kodwa thina ama-salary lokunye imali ayiseyo ama-US dollars ithi asengama-bond kuphela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo asebalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakusho ukuthi uDr. Mangudya kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokuhlana esakubona kugunu, uyakwazi ukuthi yena esuka kugunu ukuthi kwaba lobunzima kanjani ngendlela yabo ngaleyo ukuthi behlala bantshitshi system yama-banking. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi tshitshi nana umbone lokhu esiyolilweni. Laba bantu bafuna sitye sonke sibe ngamalahle sibe ngumlota ngabomo nje, ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le eyama-user besebenzisa wona la ama-RTGs bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa, thina basishiyele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma. Kesizwe imbono yakhe.
Uthi kona ibandla lezanu PF libehluleka lokhu ngikuphosisa kakhulu futhi ngoba asemhlulekile, akunato esimehlulekileyo esiyenza kuphela ukuthi kona sifuna ukuthi kona izinto zilungise ngendlela eqondileyo. International community ngekuhle sithole ama-lines of credit kuhle, izikweletu zibhadale andubana umkolo muqala ukuvuka. Kodwa mina ngibona ngantu abona ujaha ugijima mashane usuthi abantu sebehlulekile siqalisa kanje, so branda yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkolo muzavuka ilizwe liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo, lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganqele.